Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Idalele bandla lezanu PF elePolitbiro lilungiselela umhlangano omkhulu oza kwenziwa eMathebeleland South lapho kulabanye abantu abathi kumele kuthathwe isinqumo sokukhuphula iminyaka yomuntu okumele abe ngumongameli welizwe leZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe ezabaleka ekhaya zayaphanda impilo kwele Botswana zithwele nzima kulelo lizwe. Impilo inzima kakhulu kulabo abangelamaphepha aqondileyo okuhlala eBotswana. Ababalisi bangena emgwaqweni bekhonona ngokuphathwa kubi nguhulumende. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngezidakamizwa esezitshapazwa ngabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama la ngo-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave.